Umiti obotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlando wokuhlasela unkosikazi Tashiana Aleshina yena ukubikwa eyingxenye yabafakazi kolunye njalo udaba oluphathelene lesinye isizalwane sakuleli esimelwa ngubithi emthethwandaba. Kodwa ubithi uyalilandula leli cala. Umtshutshisi unkosikazi Aida Maromo akasiphikisanga leso sicelo sikabithi sokuba atholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibheyili. Ngaphambilini kokuba ethule isinqumo sakhe unkosikazi Mtshutshuti, igqwetha likabithi umnumzana Alec Mchadehama ubekhalazile phambi komthethwandaba phezu kokuhlukunyezwa kukabithi kusukela ngesikhathi esiya emapholiseni emveni kokubala ngodaba lwakhe kumaphephandaba ezwe ukuthi uyadingakala ngamapholisa wasevalelwa esitokisini. Umtshadehama uthi ufuna umthethwandaba uzihlolisise lezo zikhalazo zokuhlukunyezwa kukabithi esithi ngoba kuyikwephula ilungelo lakhe. Lezi zikhalazo zibalisa ukuncitshwa amanzi lokudla ngesikhathi esemapholiseni, ukuvalelwa ngecala ebelingakudingi lokho, ukuhlaliswa endaweni kungalandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokuthelwa izankosi ngesikhathi esiwa emthethwandaba. Umantshi unkosikazi Mtshutshuti unqume ukuthi zihlolisiswe lezi zikhalazo impumela yazo ize kwethulwa emthethwandaba mhla leli cala liqala ukuthoniswa. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fadzai Mayere uphe umbono webandla lakhe phezu kokwehlele ubithi.
By 2 o'clock 2 p.m. yesterday, the docket was already ready, and he insisted that, look, given that the docket is ready and we've got a right to a fair, speedy trial within a reasonable time, the right to dignity, the presumption of innocence and all those rights, he then indicated that, look, together with his lawyers, obviously, you can take me to court now and we can deal with the remand hearing. As we all know, remand hearing should be a quick, expeditious process, especially given that bail is a constitutional entitlement. I think the constitution is quite clear.
Siqoxe lengcwethi kwezokucubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Jenesani Ntungakwa wapha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Into eqakathekileyo ukuthi khona maso kule ecala elinje lingaba liqiniswa kumbeni, sonke sikhangela ngamehlo okuthi sabe sesingazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngohulumende, kumbeni yena engumuntu nje akaziphathanga.
Ukuthoniswa kwecala leli kuzaqhubeka mhla ka-18 Zibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.